Lokhu ke yikho okuthiwa yikubusa kaba abantu, ukuthi uyavuka nje noma ngalopho suku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa usenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo, bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahlupheka okungakanani. Kodwa uhulumende, kamutshanga lo uhulumende, ule minyaka engu-43 evusa abantu. Ngakho usiza ubuyanga, ukusweleka kwemisebenzi, ukulala abantu bengadlanga, uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kabe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela, kunenge okunye kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, yikubusa kwaba bantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga, ukuthi izwe kalisela mali ayisiba kubanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufanelanga imali isiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abaningi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo, obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye nepassport. Ipassport kulo mhlaba esikuwo namhlanje ifanele ibe lula ukuthi itholakale. Asike sicathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka, abalayo leyo mali. Kanti ke kalandele ama standards akhona ku-region, ibe lula ukutholakala i-passport. Lokho ke kuyinto eqakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama-passports, lokhu lokuphuma buthumuthumu elizweni, singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport, bazama ukuphuma eZimbabwe, ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi ilizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngalendlela bezama ukuthi ngabe bayathola i-passport ibe yindlela yokubaleka. I-passport yeZimbabwe ayisiyo ndlela yokuvakasha. Abamanye amazwe nxa bethatha ama-passport babe siba ngama-tourist, bavakashe kwezinye indawo. EyeZimbabwe i-passport ngeyokubalekela iZimbabwe, ngeyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngeyokubalekela uhlupho, ngeyokubalekela usizi, ngeyokuyadinga ischool fees, ngeyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho-ke bekungafanelanga ukuthi idule ngale ndlela. Kanti-ke khona lokho kubona abantu belayine ngale ndlela beyidinga i-passport sengathi isinkwa, kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.